Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 Mfumfu 2023 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Studio 7 izangibeli kithi ukulimaza abantu kuchitabwa. Kutakitwe ngenxa yokuba nokubuthwa abantu babila ilunga le-PC. Mavuku laseZimbabwe. So ukubona ke bethumela abanye ababebhala.
Olamukela Oke waba ngumeli wethafara mabhuku edalele parlamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnumzana James Kidakwa ubika ethunjwe izolo emzini wakhe ose Akturasa.
Kuwa uRamaphosa sicela ame nabantu. Sicela ubaba uRamaphosa ame ne Sadiq report. Ngoba leya report inamandla ukudlula ireport ye ZEC. I report yezeki hiyo leya man ya announce ama results awamanga.
Abasekeli bebandla ele-TCCC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane zeZimbabwe ezifole zitshengisela zikhonona kumongameli Cyril Ramaphosa zisithi kwachiyane lokusekela umongameli Mnangagwa. Uhlangothi lwezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ole UN Security Council lukhangelele ukuqhuba umhlangano wokuhlaziya impi ephakathi kwe-Israel lebutho leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abasekeli bebandla eliphikisayo ele-TCCC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane zeZimbabwe ezifole zitshengisela ziqonde emahofisini kampati ntambo wezokudlelana kweSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePretoria namhlanje. Lapha bantu besithi umongameli Cyril Ramaphosa akachiyena lokusekela impumela yokhetho olwenziwe eZimbabwe lonyaka ngoba lwaba lokuqilibezela. Uthuso Khumalo siphala ludaba ese-Pretoria kwele South Africa.
Bebecula begida ingoma zomzabalazo abakade betshengisela laba bafika emahofisini ogatsha bezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe bethwele amabhakani lemibhalo ekutaza lelo lizwe ukuthi lingasekeli ungcindezelwa kwaZulu weZimbabwe. Esethulela iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa izikhalazo zabo, umgcinisihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu usole umongameli Ramaphosa ngokwenzela amhlophe umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi iqula le-SADC eliqapha ukhetho likubeke kwacaca sobala ukuthi ungene kuleso sikhundla ekhethweni olube lokuqilibezela okukhulu.
Kuwa uRamaphosa sicela ame nabantu. Sicela ubaba uRamaphosa ame ne-SADC report. Ngoba leya report inamandla ukudlula i-report ye-ZEC. Iripoti yezeki hiyo leya man ya announce ama results awamanga.
Le into ibuyagcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Siphathiswe Ndlovu yenake othe akakuzwisisa ukuthi kungani uRamaphosa lenkokheli zebandla lakhe ele ANC bengakuzwisisa ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwaqilibezelwa.
Sifuna abuyele asebenzisane leSADC babuyele bakuyele ku report yabo ama election uma kunendlela ukuthi iqalwe kahle kabusha kube ebeqale phansi abe free and fair.
Ilunga leCCC unkosazana Petronella Muchenje uthe nguye uRamaphosa oseze wabangela ukuthi kube nzima ukuthi inhlanganiso yeSADC ibambe udaba lweZimbabwe ngokuphuthuma.
Waphazamisa uRamaphosa ngokuthi atshengise ukuthi yena usesayidini lika president wethu yena sithina siyakhala ukuthi ama elections arigiwe kodwa yena iyaqhubeka ukuyamcongratulate upresident kuwrong khona lokho.
Unkosazana Sikhulile Jabalala isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi lokho akwenzayo ngezinye zezizathu ezenza abantu bengabuyeli ekhaya.
Sifuna ukubuyela ekhaya. But ilizwe lethu aliko right nendaba yokuthi we are depressed, we are facing a dictatorship. Asihlalanga kahle elizwe lethu, siyasokola eZimbabwe.
Esine njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Zenzo Khumalo yena uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi umnangagwa wakhe lo amsekelayo uvalele amalunga ebandla le-MRP ayisitshiyagalolunye 9 ejele kungelacala abalenzayo.
We are not refusing ukuthi siyezile, but all what we want is asisapote ukuthi sibuyele ekhaya. Akhonjeme each and everything yenzakala ngomnangagwa.
Isiphathamandla se-ofisi yogatsha lobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe umnumzana Linda Maso wemukele izikhalazo zabakade betshengisela laba wathi uzazisa lapho okufanele ziye khona. Kusenjalo isikhulumeli sebandla lezanu-P F kwele-South Africa umnumzana Walter Msununguli Mbongolwane uthi okwenziwa ngabe-CCC yikuchitha nje isikhathi.
URamaphosa bayakwazi ukuthi kwenzakaleni eZimbabwe, bayakwazi iqembu elinqobileyo yingakho behambe bayafakaza ngesikhathi egcotshwa umongameli waseZimbabwe.
Le yinto abe-CCC kwele-South Africa bathi namanga aluhlaza athokozelwa iZANU-PF ngoba isazimhlophe ukuthi nxa kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayingeke inqoba. Melesuto 7 ePretoria kwele-South Africa inguThuso Khumalo.
Oke waba ngumeli wethafara mabhuku ejalele parlamente engowebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe emzini wakhe ose-Acturas duzane leHarare izolo ngabantu abacetshengelwa ukuba zinsoli zikahulumende kubika umlondolozi Ndlovu.
UChidakwa ubika ehlukumezwe ngendlela ezijiyeneyo okugokela ukutshaywa walinyazwa kakubi wahlatshwa ijekiseni elingaziwa ukuba belilomuthi bani njalo wagxotshwa inyawo ngemota. Ucine etholakala elimele kakubi kokunye okuligusu okuse-Acturas namhlanje. Umsekeli wesikhulume se-CCC umnumzana Gift Siziba uchasisa ngokwenzakale kuChidakwa.
Indaba yokubana siyakhilizwe sithuthukiselizwe iZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu kuChidakwa. Uthakiphiwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu abaphela-ke ilunga le-TPC emavuku laseZimbabwe.
USiziba utshele intatheli izindaba ukuba okwenzakale kuChidakwa ukumbangelwa emapholiseni, kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kabakatholi imbiko yalolu daba.
NjengeZimbabwe Republic Police ithanda kwazisa uZulu ukuthi kathesi sikhuluma iripoti leyi lokho singakayitholi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Matthias Dube uyakusola ukuthunjwa nokuhlukunyezwa kukaChidakwa.
KaChidakwa siyayisola kakhulu ngoba ichakuba kunabantu abayenza ububi eZimbabwe. Akumelanga sikwakuzalo uhulumende yakuhlolisise lokhu
ngayaisayiiswa. Ingcitshi ezicubukela ezombusazwe zithi ziyazisanda izihlakalo zabasekeli be-CCC abahlukunyezwayo ngendlela ezihlukeneyo ezigoqela ukutshaywa, ukwethusela nokubotshwa lokunye ngaphambilini langemva kokhetho zisithi ukukhulumisana phakathi kwebandla kwamabandla omabili eleZANU-PF lele-CCC yikho okungaqeda ukufuthelana kwezembusazwe okuselizweni. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UN Security Council lukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokuhlaziya impi ephakathi kwe-Israel lebutho le-Hamas. Lo mhlangano uqhutshwa ngesikhathi iMelika icebise i-Israel ukuthi ime ukuthumela amabutho ayo eGaza ukuze kukhulunyiswane kukhululwe abathunjiweyo njengoba kusesatshelwa ukuthi impi le ilakho ukumemetheka e-Middle East. Okwakhathesi ibutho le-Hamas selikhulule abanye abantu ababili akade bethunjiwe kusicho ukuthi sekulabantu abane asebekhululiwe. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe nomnumzana Rafael Mthombeni ongumqondisi wenhlanganiso ephathisa abalimi eye Intuva Community Project.
Ukungezwani kweHamas lePalestine, mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israeli, ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxase babuya khona uthi wena abemathebeleleni north babodwa, abemathebeleleni south babodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo, onguwe ongurhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane, ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Ye, libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi ekusikhathana esiseduze na?
Ngingazi, kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhathana, ngoba nxa bona bengakaseki bonaba abe-Israeli ukudiliza lokuchaya laba abe-Hamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abaza kuthi hawu khathesi sesidilizile, sesibachayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo, ama-Israeli lama-Arab. Kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke, ngoba nxa ukhangela indlela i-Israeli echaya ngayo lapha, akulunga, akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni. So maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha, kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa, kubese kulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Rafael Mthombeni, umqondisi we-Intuva Community Project, obexoxa le-Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe eleZanu PF selulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukuza kwenziwa mhla ka-9 Mpalakazi olokuvotela abazathatha izikhundla zedala lephalamende, lapho okaxotshiswa khona amalunga awe-CCC ngozithi unginobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu owedale laphezulu eleZanu PF ele-Police Bureau, lapho umongameli Mnangagwa akhuthaze khona uZulu weZimbabwe ukuba aqhubeke evotela ibandla lakhe. Uthe ukhetho lwama-by-elections luzaveza ukuba ibandla lakhe lithandwa nguZulu esithi lizanqoba kulesi sindo. Ubonge uZulu wasemakoni ngokuvotela ibandla leZanu PF ukukhetho lwama-by-elections, lapho okunqobe ukhansila weZanu PF. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukhetho lukamhla ka-9 alukho emthethweni.
Okokuqala, i-by-election eladingewa mhla ka-9 December kakufananga lenzakale ngenxa yokuthi lazalwa ke i-decision eyayenzwa ngendlela engekho emthethweni, ngenxa yokuthi uspeaker of parliament wabala incwadi lokuisepta incwadi engaveli kubandla le-CCC njengokukhuluma kwethu ke emabhikini adlulileyo. So because of that akufananga kube ne-by-election ngenxa yokubana i-by-election linesesetwa ukuthi iparty e-UN to mama members of parliament e-CCC ekhokhelwa ngubaba wakho ke Nelson Chamisa yiyo okufanele ukuthi ikhulume ukuba nayo isaba kasibo bantu behlanganisweni ukuze kube ne-by-election.
Umncishi kwezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party umnumzana Hepe Chamuga uti kusobala ukuba iZANU-PF izimisele ukunqoba ukhetho lolu kungakhathalekile ukuba luqhutshwa phansi kwesimo esithinta ingqondo. Umnangagwa kube ichasisa ngomhlangano omkhulu webandla lakhe oza kwenziwa mhla ka 27 Mfumfu eGweru. Ethi umhlangano lo uzazama ngazo zonke indlela ukudinga amacebo okulungisisa inhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe. Udaba lokungahlaliseki komumo wezombusazwe kweleZimbabwe lukhangelele ukuhlaziywa kabanzi emhlanganweni omkhulu womanyano wamazwe angezansi e-Afrika owe-SADC okumele wenziwe kusasa kodwa ugcine udluliselwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abakumsebenzi wezokulima bakhala ngenhlupho ababhekane lazo emalungiselelweni abo okulima lonyaka njengoba vele sebedliwe isikhathi njalo bengakatholi konke okudingakalayo okungenza balime ngendlela engabapha isivuno esingcono. UTobias Mdzingwa uyalandisa.
Abasakhulayo laba bathi lanxa uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi alukhangeleli ukuthi ilizwe lizathola izulu eleneleyo lonyaka bebezimisele ukulima inhlanyelo ezivuthwa masinyane. Osakhulayo olima ese-Insiza umnumzana Gilbert Nkomo uthi usizo lokulungiselela ukulima oluvela kuhulumende lonyaka luphuzile okungaphazamisa kakhulu ontanga abathembele kuye.
Ukuthi ihulumende iyanika i-support kuma-inputs kodwa okwalonyaka iphuzile, so sesithembele ukuthi sizithengele okungama-small grains sihle siqalise ukuhlanyela kodwa ukuthi lalizulu alikani kuhle.
Omunye njalo osakhulayo wase-Insiza umnumzana Ndabezinhle Nsingo uthi ziningi inkinga ababhekane lazo emsebenzini wokulima lonyaka.
Some other inputs adula kakhulu, athi expensive yabona. And the challenge is going to be that
Inhlanyelo yomumbu sikhuluma nje isithengwa ngamadola emelika angamashumi ayisishiyagalombili US$80 emgodleni olesisindo samakilogram angamashumi amabili nanhlanu 25 kg eyayithengwa ngamadola emelika angamashumi amahlanu nanhlanu ngonhlangula lonyaka. Osakhulayo njalo ebona ngezokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni e-AU Zimbabwe uThapiwa Nashe-Chirika ukhala ngobandlululo olukhona ekwabelweni kwenhlanyelo lemvundiso yamafertilizer emaphandleni.
While the Presidential Farming Input Scheme has been of great assistance to many rural farmers.
Abalimi bebethole usizo oluqakathekileyo kakhulu luvela kuhulumende kodwa uhlupho sekuyukuthi sokungeniswa ezombusazwe endabeni engelani lezombusazwe. Abachazenelwa ukuthi bengabe besekela amabandla aphikisayo bayancitshwa inhlanyelo lamafertilizer okubana kungekho emthethweni. Lokhu kwenziwa ngabebandla lisembusweni labakhokheli bezigaba. Sikhuthaza uhulumende ukuthi athiyane lo mkhuba lo alinganise bonke abantu.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthinta unobhala wogatsha lwezokulima umnumzana Obed Jiri ibe liphutha njengoba ubethembise ukuthi uzaphendula imibuzo ayithunyelwe enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini kodwa size zafika isikhathi sokuya emoyeni engakaphenduli. Unkosikazi Sibonile Ndlovu osebenza kunhlanganiso enceda ontanga eZimbabwe Project Trust yena uthi ukuguquka komumo womkhathi kungengeza inkinga ezibhekane labasakhulayo abakubhizimusi lokulima.
Sizakhangeleni izilimo zenezo ezivuma indawo ewomileyo, asibuyeleni lizo. Sisebenzisa futhi indlela ezokulima ezivuma amanzi amalutshwane. Siyakhulumisana langomkuba, imikuba esetshenziswayo. Asisebenziseni imikuba ezanonisa inhlabathi for isikhathi eside.
umlimisi omkhulu ezabelweni zemandebeleni esebenza lenhlanganiso yesitco umnumzana Wallace Banda laye ucebisa abalimi abasakhulayo ukuthi bephange bependule amasimu kathesi.
Kodwa sinanzelele ukuthi leli izulu eline kathesi ayisilo zulu lokuhlanyela, izulu lokuthi belungiselele imhlabathi wabo esingathi land preparation. Kathesi abalimi abatsha siyabakhuthaza ukuthi kabayenzeke ama-cropping programs abo beqoqe ukuthi bona hayi bajonge ukulimani. Siyakhuthaza ukuthi abahle bethenge kathesi izinhlanyelo zabo abazifisayo.
Ngaphandle kokuphendula amasimu, uBanda uthi kuningi okumele abalimi begogelele bengakaqalisi ukulima.
Siyakhuthaza njalo ukubana abalimi abatsha ngesikhathi lesi kakube yisikhathi sokuthi bezeqoqa imithi yabo abazabe beyifuna ukuthi beyisebenzise, imithi eyiyo econtrola ubudli esingathi ama-pesticides.
Abanye abalimi abasakhulayo bakhala ngokuthi lanxa bayabe bezinikele bafaka konke abalakho emsebenzini wokulima minyaka yonke, bazithola bengatholi inzuzo ekhanyayo okubanyampisa inhliziyo, bacabange ukuthiyana lokulima.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ikomishini elawula amacala awenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, namhlanje isungule umhlangano wokuxoxisana ngendlela izwekazi le-Afrika elingasebenzelana ngayo ukumelana lohlupho lwenkohlakalo lobusela bomnotho kaZulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso ye-Transparent International yethule impumela yophenyo olwenziwe nyakenye oveza ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo kwezenkohlakalo. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emazweni angabaphose angamakhulu amabili 180 akhokhelayo kwezenkohlakalo, eleZimbabwe litholakale likusibanga sokuphezu kwekhulu lengxenye 157. Isikhulumeli sekomishini le-ESAC unkosikazi Simiso Mlevu uthi lomhlangano ubuthanise ingcitshi ezigoqela ezemakolishini aphezulu, abomthetho lenhlanganiso ezizimeleyo bebonisana ngendlela yokumelana lenkohlakalo.
Injongo yikuthi lezi ngcwethi zithi nxa zihlangene zishare ama experiences, ulwazi ukuthi kungalwiswa njani ubugwelegwele lobu osobande kangaka e-Africa lasemhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kaZulu ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi loba lomhlangano ulenjongo enhle, udubo yikuba kuphelela emlonyeni kungela ababotshwayo ngamacala enkohlakalo elizweni.
Nanko ke Justice Dlabana Jena, Obhadaya Moyo, osikotha kuphanya labo yenita rushwaya balokhu betshakala bengathondisiswanga. Izakhi iZimbabwe Anti-Corruption Commission le liqembu eliqeda isikhathi lezimali zikaZulu kalithi lizwe kufakwe amalunga angela budlelwano kumbe ubungano leZANU-PF lomnankagwa.
Umnumzana esincube enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho ekunhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association laye uthi ukuxoxisana ngenkohlakalo akusizi, okufunekayo yikuba iZAC ibonakale ukuthi ilamazinyo ayikhonkothi kuphela.
Sibonile i-Al Jazeera iveza kahle kamhlophe ukuthi kulabantu abeba igolide lelizwe, abantu abalezihlalo ezinkulu akulalutho olwenzakalayo, abantu abalandelelwayo ngabantu abancane kakhulu abangatshontshwa okuningi njengalokhuyana okutshontshwa ngabantu abakhulu. Ngakho-ke kuzafanele ukuthi kutshintshe konke khona lokho uma inkohlakalo izasuswa elizweni.
ingcwethi lezo zithi izakha kumele iqinise umsebenzi wokuphenya ukubopha ukuchuchisa kanye lokujeziswa kwabatholakala belamacala enkohlakalo. Kodwa yephendula kulombono, unkosikazi Mlevu uthi bona amandla okwenza lokhu kabalawo ngokugcweleyo ngesizathu sokuba lokhu kudluliselwa kuhlangothi lwabachuchisi olwe National Prosecuting Authority.
Izakhi yanikwa amandla okubamba, amandla okucubungula, amandla okuthatha abantu ebanika abathonisisayo. So izakhi iyabamba, izakhi kayisiyo ereleaseayo. O ase abareleaseayo kuyabe sokungolunye ugatsha lukahulumende, and izakhi kayilawo amandla okuthi ingenele endleleni abasebenza ngayo.
Umsekeli weBindura University of Science Education uProfessor Eddie Mwenje ovule umhlangano uthi inkohlakalo isiluhlupho olumemetheka okwethusayo kunhlangothi zempilo ezichiyeneyo okudala ukuba isilinganiso esikhulu sabantu sihlale kusimo esibi sobuyanga.
Everybody should prosper, and people should feel that if they have got the right credentials, they can be able to get certain jobs, not because of somebody who is there or other things.
Ngibona ukugxila kwenkulumo kufuze kweyame ekunothisweni kwelizwe lozulu. Njalo umuntu ngomzekeliso kufuze aphiwe umsebenzi awufaneleyo ngemfundo yakhe, hayi ngokuthi ubani wazana lobani. Lapho singathi inkohlakalo iyabe isinqotshiwe.
Iningi labakade bekulomhlangano bakhuthazwe ukusetshenziswa kobulembu phansi kohlelo olwe-electronic procurement system abathi kungasiza ukuphephetha labo abaphatheka kunkohlakalo. Baphinde banika njalo ingqobe kuzakhe ukuba ingene ezigabeni ifundisa ngenkohlakalo le. Bephendula kulokhu bathi sebetholakala enkundleni zobulembu njalo sebevule amahofisi endaweni ezehlukeneyo zelizwe lapho uZulu angamanyana labo khona. Bathi njalo baphezu kokuxoxisana ngomthetho onga basiswa ngabedalele parlamente wokuvikela labo abanganyenyezela ngodletshana lwenkohlakalo engabe isenzakala ephambanisa ukuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko yelizwe. Umhlangano lo ogqitshwa kusasa wenziwa phansi kwendikimba ethi Combating Corruption for Sustainable Economic Growth, Promoting Good Governance, Accountability and Ethical Culture in the Public and Private Spheres. Ngimele Studio 7, ngise Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi size imbono yabo ngokufola okwenze inzalo yeZimbabwe eSouth Africa ikhuthaza umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi athiyene lokusekela umbuso weZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko kuStudio 7 lilakho ukusithola kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela iStudio 7 ningasimamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz kushortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Ngakehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wethafara mabhuku edalela eParliamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC, umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe izolo emzini wakhe ose Acturus eduze leHarare. Abasekeli bebandla ele-CCC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane befola betshengisela eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.